Endabeni zethu lamhlanje lilo Maigobe. Amalunga ebandla leZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries athi ukhetho lolu kumele lwenziwe kutsha. Ibandla leZANU-PF lenza umhlangano wekwethulela uZulu elikumumethe lonyaka ngesikhathi sokhetho njalo leliza kwenzela abantu lingakhethwa kukhetho oluzayo. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party akhangelelwe ukumiswa emthethwandaba esetheswa icala lokushaya umuntu owathathela uZulu imali. Abantu esiqintini seluphane esabelweni seMathebelele North bathakazelela ukuvulwa kwehofisi enika uZulu ingwalo zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Kuhlelo uza Friday silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele South Africa uWisdom Nyathi. Owaziwa ngokuthi nguMawisa. Ku-Live Talk lamhla siqoxa ngokulwisana kubandla leZANU-PF lapho okulamalunga alwisana ngempumelo yokhetho lwama-primaries. Thumelani imilayezo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.